Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 28 Mpalakazi 2020 ngoFacts Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
In the absence of the response, we were forced to grudgingly agree to a postponement to tomorrow at 11:15 for the matter to be argued.
Umthetho ndaba waphezulu owe High Court awusenelisanga ukusiza isicelo sika Mayor Jacob Mavhunga weHarare sokuthi yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail ecaleni alethiswayo lenkohlakalo.
This year sibhale nzima imihloliso yethu. Besingaqedanga amasilabhasi njengabanye abade bebhale emuva kwethu. Futhi bona babesebeqeda amasilabhasi abo. Besingavunyelwa ukuphuma sekhasha ngoba bekungekho muntu ovunyelwa ukuthi aphume phandle abonakale phandle.
Umnyaka ka-2020 ususedlula kungela ukuhle ukuphume kugatsha lwezemfundo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenza izikolo zivalwe okwenyanga ezingaba yisikhombisa. Sokusele insukwana nje ubana idalele House of Representatives nele-Senate. Ahlolisise amavoti awe Electoral College kulandela ukhetho lukamongameli kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-COVID-19 ibulele abantu abathoba mnembili 8 ngokutshona kwelanga layizolo eZimbabwe. Osokukhuphule inani lasebebulewe yiyo kwabangamakhulu edlula amathathu 349. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,786 asebehloliwe bafunyanwa beli gciwane leli lokhu laqhala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi 10,593. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million beli COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 62,366. Umantshi Morgan Nemadire umiswe phambi komthethondaba esetheswa icala lokuqhuba imisebenzi yenkohlakalo esemsebenzini waphiwa ithuba lokuba ahlawulele imali yesibambiso sebheyo. Mavis Gama usethulela lolu daba lezinye indaba ebeziphambi kwemthethwandaba etshiyeneyo eHarare lamhlanje.
Umantshi uNgoni Nduna uhlawulisa uNemadire inkulungwane ezinhlanu zamadola 5,000 RTGS ukuze athoniswe esuka ngekhaya njalo kuthiwe aphindele edale mhla ka-3 Zibandlela. Utshele ukuba ahlale emzini wakhe kukhele ayinikeze idale engaze akhulumisana labafakazi kanye lokuthi ayetshiya ugwalo lokuhambisa ipassport emthethwandaba. UNemadire wetheswa icala lokupha isigwebo esiphansi sokuhlawulela imali yefayindi yamadola angamakhulu isikhombisa kuphela kwesinye isizalwane seVenezuela esangena eZimbabwe silokudakayo kohlobo lwecocaine elesisindo samakilogramu amahlanu okwakungathengiswa ngenkulungwane zamadola angamakhulu phose amahlanu amadola ekwelemelika US$469,000 emkambo wensitha. Ngemva kokuba eyethule lesi sigwebo, unkosazana Delcy Jaima Rodriguez Guerrero laye owayengene kuleli evelela kwele Brazil wahle wabuyiselwa kibo. Lesi sigwebo asizange sijabulise abohlangothi Lwe Special Anti-Corruption Unit SACU abasebenza phansi kwehofisi kamongameli bona abahle baqala ukucwayisisa lolu daba besebenzisana lamapolisa okwakhokhelela ukubotshwa kukaNemadire. Kolunye njalo udaba olusemthethwandaba, i-High Court ayisanelisanga ukuhluza isicelo sikameya weHarare uMnumzana Jacob Mavhunga sokuthi ukuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail edabeni alotheswayo lwenkohlakalo. Umahluli Benjamin Chikowero ubekhangelelwe ukuluzwa lolu daba lamhla, kodwa akusabanga njalo ngoba abachuchisi bekhale ngokuthi abatholanga isikhathi sokulungiselela ukuhluzwa kwalesi sicelo. Njengoba sikhwezwe abantu besiya kukhefu leKhisimusi, amagqwetha kaMafume akhweza lesi sicelo mhla ka 23 Mpalakazi, kodwa abachuchisi bathi baze basibona lamhla. Igqwetha likaMafume umnumzana Thondirai Bhatasara ulandisa ngokwenzakale lamhlanje.
In the absence of the response, we were
njengoba abachuchisi bebelokhu bengayilethi leyo mpendulo yabo, bekungela ngenye indlela ngaphandle kokuba sivume ukuthi luziwe kusasa ngo-quarter past 11 lolu daba, lanxa senze lokho silokukhonona okukhulu.
Mhla ka 17 Mpalakazi, umthethwandaba wemagistrate wancitsha uMafume ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibheli edabeni alwetheswayo lokuthi wayesephazamisa ukuqhutshwa kophenyo ecaleni aletheswayo lenkohlakalo, lapho kuthiwa watholisa udadewabo uRotina Mafume indawo yokwakha kanye lonobhala enkampanini yakhe uRutendo Muvuthi. Umantshi uNgoni Nduna uthi uMafume ulakho ukuqhubeka engenela kulolu daba nxa engamtholisa ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. Lolu daba lukaMafume lukhangelelwe ukuqhubeka njalo emthethwandaba mhla ka 28 Zibandlela ngomnyaka ozayo. Isakhamuzi saseHarare umnumzana Thafazi kwaChigandiwa upha umbono wakhe ngalolu daba.
Amakhosi lawa eZimbabwe, hayi, indlela ayenza ngawo ayisondlela eright. Nxa befuna ukuthi umuntu akhishwe enkantolo yakhishwa, kodwa nxa bengafuni ukuthi umuntu akhishwe enkantolo kakhishwa. Angazi ukuthi wayilokhu besalele umeya uJacob Mafume enkantolo. Ngibona ngazathi lilungile lakhe lokuthi ethole ibheyo.
Kusenjalo umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo usemise umsebenzi uMafume lomsekeli wakhe uCouncillor Lackson Mkunguma kusukela khona manje besetheswa umlando wenkohlakalo. Lokhu kube sencwadini enikezwe uMkunguma okugcizelelwe ngosebenza ehlangothini lezokukhulumisana loZulu kumunicipal weHarare umnumzana Innocent Ruwende. Kolunye njalo udaba, umthethwandaba wehlulekile ukuhluza udaba lwesinye yayisifundi sekolitini ye-University of Zimbabwe u-Alan Moyo, yena obotshwe mhla ka 7 Mpalakazi labanye bakhe besetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele ngendlela elodlakela. Lanxa abanye bakhe abotshwa labo abayisikhombisa bavunyelwa ukuba bahlawulele imali yesibambiso sebail emthethwandaba kamantshi, uMoyo ulincitshiwe lelo thuba. Umthethwandaba usithi ulakho kubaleka elizweni icala lakhe lingakahluzwa. Igqwetha likaMoyo umnumzana Obey Shaba uthi umanyele ukuba lesi sicelo besingekho lakuluhlu lwendaba obekumele zihluzwe lamhla.
Ekufikeni kwethu sithole ukuba akalukho kulezo ndaba obekumele ziziwe lamhlanje. Asikwazi ukuba kuyini okwenzakalayo, kungakho sesifuna ukudingisisa ukuba kungani lolu daba lungasamiswanga ngaphambi kwemthethwandaba. Zama konke okusemandleni ethu ukuba luziwe kusasa lolu daba.
uMoyo labanye bakhe babikwa baya esilindweni samabhasi eseCopacabana eHarare mhla ka 3 Ntulikazi ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele efuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umnyaka ka 2020 ususedlula kungela okuhle okuphume kugatsha lwezemfundo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenze izikolo zivalwe okwenyanga ezingaba yisikhombisa, lalabo ababhala imihloliso bebhale bengaqedanga izifundo zabo isilabhasi. Ababalisi bakhalale imisebenzi labo okuphese kwaguqisa ezemfundo ngamadolo elizweni jikelele. Uhulumende yena kodwa ugxile ekuthini usefake iziqondiso ezeneleleyo ukuze igciwane le-COVID-19 lingamemetheki ezikolweni, njalo lokuthi izikolo zizavulwa ngokuhlela kwakhe ngomnyaka ozayo. UBethabile Masuku usethulela lolu daba.
Abafundi bakhangelele ukuvula izikolo mhla ka-4 ngoZibandlela womnyaka ozayo. Uhulumende sethe abafundi bayaqhubekela kubanga elilandelayo lanxa bengaqedanga ibanga ababekilo. UNkosazana Phanela Ndlovu ngomunye wababhale imihloliso ngenyanga kaMpandula ochasisa isimo ababhale bekuso lonyaka.
This year sibhale nzima imihloliso yethu. Besingaqedanga amasilabhasi njengabanye abade bebhale emuva kwethu. ukuthi bona babeseqeda ama-syllabus abo. Besingavunyela ukuphuma sekhasha ngoba bekungekho umuntu ovunyela ukuthi aphume phandle abonakale phandle ngesikhathi se-lockdown.
Unkosikazi Joyce Radebe, umzali olabantwana abasafundayo, uthi kungaba ngcono ukuba abafundi bahlolwe ekuqaleni kwezifundo.
Mina ngiyakhala ngabantu abethu laba bangafundanga lutho esikolo ukuthi kambe nxa bezaqhubekela phambili, baqhubekela phambili befundeni kambe shuwa. And khathesi le ndaba ze-COVID-19 lezi ezikolo asikwazi ukuthi vele uhulumende uzimisele ongakanani ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19. Abantwana ade bebanjwe i-COVID kwezinye izikolo, maybe i-COVID ibivele khona but khona ukuthi kuyabe kuvele kungathestwa abantwana. Engxenye uhulumende kumele ukuthi atheste abantwana bonke nxa izikolo zivulwa.
Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo welupane enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uthi umnyaka ka-2020 ubunzima.
Nxa sesikhangela ekuhleleni bekhona abantu abajale ukwenza ukuthi umnyaka nxa wokuqala bethi let's make new year resolutions, akukho okuphumeleleyo. 2020 kube ngumnyaka ongekho muhle ikakhulu nxa sikhangela iholo lezisebenzi.
Umnumzana Moyo uqhubekele phambili ethi ezikolo bekuvele kungela okukhona obekulungiselelwe ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantwana bezikolo babhaliswa ama-exams ngenkani, kuhle umnyezwa okukhulu. Sidinga uhulumende uyakhangela kabani, ayehle abuye phansi abuye azwisise ukuthi kathi kungenziwa njani ukuze imfundo ibuyele kuzinga elikhona.
Unkosikazi Sihle Dube umbalisi uthi uhulumende kumele ancedise ababalisi ngezigqoko zokuzivikela khona kuza kuba ngcono ukusebenza kwababalisi ezikolo.
I-PPE yindaba empoka kakhulu ezikolo lapho. Besicela uhulumende ancedise ezikolo ngoba abantwana abaningi and sehlula lezindlu zokufundela zilutshwane, they are forced ukuthi bashiye ingwalo okuyikho okungavunyelwayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thawungana Ndoro uthi uhulumende ulabafundi lababalisi enhliziyweni njalo kafuni kulahlekelwa imphefumulo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
As the Minister of Primary and Secondary Education, we managed to contain the spread of the pandemic. We've only had less than 600 cases, and we would like to urge parents not to panic and to also know that we are now learning in a new norm.
Phezu kwakho konke okwenzakalayo, kulumsebenzi wezemfundo lilokhu liqonga inani lezikolo ezivalwe ngenxa yokutholakala kwabafundi bezikolweni eziningi bele COVID-19. Uhulumende uthi imfundo ngeke imiswe lubhubhane lwe-COVID-19, kufanele abantu balwisane lalo balunqobe. Izikolo eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zidibane lodubo lokuba labantwana lababalisi abafunyene belegciwane leli ezigoqela oJohn Tallack High School, iMtshabezi High School, iMatopo High School lezinye. Ngokunjalo uhulumende uyazincoma ukuthi akuzange kube lo mntwana othethwe lubhubhane lolu lanxa kule nani elingamakhulu ayisithupha i-600 phakathi kwezigidi ezine i-4 million zabafundi elitholakale zine-COVID-19. Ubuye wakhuthaza abazali uhulumende ukuthi ngesikhathi sekhefu abafundi bengayithatha retake. Ubuye wakhuthaza abazali uhulumende ukuthi ngesikhathi sekhefu abafundi bengayithatha umkhuhlane we-COVID-19, njalo abazali babe lesiqiniseko sokuthi uhulumende ulabafundi lababalisi babo enhliziyweni lokuthi kafuni kulahleke impilo ezikolweni. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So kusele insukwana ezingatsholutho ukubana idale le-House of Representatives lele-Senate ahlolisise amavoti awe-Electoral College kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi kwele-Melika. Umongameli Donald Trump uthi ukhetho lolu lwebiwa libandla eliphikisayo lama-Democrats. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzacela abalandeli bakhe ukuthi bahlangane ngobuningi babo eWashington DC mhlaka 6 zibandlela. Lolu lusuku amadalela azahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. UTrump usanda kwethula umbiko enkundleni ye-Twitter ukuthi abasekeli bakhe baza kuthi gwaqa esigodlweni selizwe iCongress ihlolisisa amavoti. Unumzana Joseph Biden webandla lama Democrats kulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulanga amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. UTrump usezame ngamandla wonke ukuthi aguqule impumelelo yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan athi ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Imithethwandaba ithi akula bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa nguBiden lebandla lakhe. UBiden wanqoba uTrump ezabelweni lezi. Baningi abadabuka eZimbabwe abalandela ukwenzakala kukhetho lolu. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF.
Lokungenza ungikhumbuze the late former president of Zimbabwe uR.H. Mugabe ukuthi wathi kuMr. Trump blow your trumpet in a musical way that promotes peace. Yena ngokwakhe asekwenza test isongani sefuna ukuhlokoza ezinye izimpi emhlabeni. Iqiniso yokuthi yona iAmerica yiyo ebe izenza ucaptain womhlaba wonke ikakhulu kuma elections. Beyibo abathi khona ama elections la aqondanga lama elections aqondile ngoba befuna kwenzwe intando yabo. Lapha uTrump tine singakusho ukuthi udliwe. Udliwe ngoba bona phela ngithi babakhokhela ukhetho ngendlela abathi bona ziqondile. So ngale ndlela sikhalela ukuthi konke okwenziwa eAmerica kuqondile. Lasuke esihlalweni uMr. Trump udliwe. Abayekelele onqobileyo angena. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bawunanzele ukuthi ukhetho yinto esingathi ileyana ezisa ubuhlungu lo oyabe enqotshiwe. Kunje nje lathi bese khona phakathi kokhetho okufunakalayo ukuthi ukuvume ukuthi abantu benze intando yabo. Ukhetho kulapho abantu abajezisa ukuthi bafuna kuphi ngasiphi isikhathi, akufanelanga kuphikisane lapho. Kanti yena uTrump ungubani owafuna ukusuka esikhundleni kasuke.
Umnumzana Gerald Ncube ohlala esigodini esabelweni seMatoreni South laye uyakulandela okwenzakala eMelika.
UTrump wehluleka ukuphathelisa. Ndelokhu kuzama ukubalela esikhundleni ukuphikisana lempumela yomkhetho yokhetha ngeke kuze kumsize ngalutho nje. Ngumuntu nje ozidlalisela isikhathi sakhe. Ndelokhu sokucaca ke manje ukuthi yena ngokwakhe umuntu onjani ohlile ukukhankasa waba busy ngento nje ezingeke zimsize ngalutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana Adolf Shaba odabuka emberengwa.
Into yonke le yenziwa nguTrump ifana nje lenkomo ebhunga emshwaneni, akusela nto angayenza. Achithekile ngeke sawatshintsha impumelelo yokhetho. Yikuchitha nje isikhathi sakhe lokuzihlambalaza ngoba vele into ayenzayo hlambalaza eAmerica uyazihlambalaza yena ngokwakhe. And sezayenza nabanye abazabuya ngemva kwakhe. Indlela abantu ngase bekhetha ama-presidential candidates bekhangele abantu abalezimilo ezifana lezakhe ngoba hhayi into ayenzayo hhayi ngeyinto nje engakaze ibonakale kodwa hhayi kuphuma uyaphuma.
Abalandeli bakaTrump abaningi kakhulu bacabanga ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats lokhu befisa ukuthi kuguqulwe impumelelo yokhetho okwanqoba khona uBiden okhangelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 Zibandlela. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngoKeith Dube.
Kulayitho kulamhlanje sikhangela okwenzakale emhlanganweni omkhulu weCongress webandla leMDCT ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 lokudedelana kombuso weMelika okulokhu kulokuphuthela. Abaphila ngokukhubazeka ngokungaboni emehlweni eZimbabwe bathi ngomumo womnotho okhona manje elizweni kuba nzima ngamandla kubo ukuthola okungenza babe lenhlala kahle. Ingcwethi zezenhlala kahle zikhuthaza ukusabalaliswa olwazi kwabakhubazekileyo lokuzivikela lokuphathiswa ngoncedo lokudla lokwelatshwa. UMark Peter Ntambo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngalesi sikhathi abantu abaningi elizweni bebhekane lohlupho zokuswela indlela zokuzinakekela ngalesi sikhathi leZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lulwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Abakhubazekileyo emihleni bathi olwabo udubo ngoluphethwe kabili loba kathathu. oso kusiba nzima ngalesi sikhathi se COVID-19 uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo bekhanya sebesebenza kakhulu ebusabalaliseni ulwazi ngalolu kubhubhane sokungasa nakwa-ke eminye imikhuhlane ngaleso sizathu ingcwethi zeminye imikhuhlane engagcina ibangela ukukhubazeka emehlweni sezikhuthaza ukungakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane enjengeyamehlo. Lezi ngqethi zithi kulezifo ezithile ezingabangela ukukhubazeka emehlweni ezigoqela iglaucoma, ama-cataracts, okuthiwa yi-refractive errors edinga nje ama-glasses kuphela, i-diabetes retinopathy kunye le-eye trauma okumele abantu bekuqondisise bevikele bengakhubazeki emehlweni ngoba lokho kungengezelela inkinga empilweni zabo. Udokotela Tawanda Mute oyingcitshi kwezamehlo u-ophthalmologist upha amacebo okuvikela ukuze umuntu engagcini ekhubazeka emehlweni.
Eye protection network. Actually, the blindness can be prevented if someone is screened, and also it can be controlled whether surgically or by drugs or some other thing like laser and so forth.
Kuyaphathisa sirile.
Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi abakhubazekileyo lokhe bekhangelele ukulungisiswa kwemithetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso kubaphathise.
Kuzakhangela ukuthi isisekelo sombuso sile zinqumo ezibekiweyo eziphathelane namalungelo abantu abakhubazekileyo afana nelungelo lokuhlonipheka emphakathini, amalungelo afana nemfundo, lendaba eziphathelane asithi lokutholakala kwezombiko, konke lokho akukho emthethweni ekhona kathesi.
Umthetho okhona okwamanje we-Disabled Persons Act wethulwa kudala ngomnyaka ka-1992. Umateta uthi usumdala kakhulu njalo awusahambelani lesikhathi esiphilwa ngaso ngale minyaka.
Into ekhona ukuthi umthetho ungalungiswa kuzafakwa isinqumo esingathi yi-National Disability Policy ezayenza ukuthi ukutholakala kwezinto ezidingakalayo ukuthi abantu abakhubazekileyo bephatheke esingathi ngama-assistive device. Ezinye izinto ezikhona ziyadula, ezinye zangkhona azilungiswa lapha eZimbabwe, okulidubo esibona ngani luyasikhathaza nxa sikhangela indaba yabantu abakhubazekileyo.
Unkosikazi Diana Shoniwa wenhlanganiso esebenzelana labakhubazekileyo emehlweni e-Gross Care International uthi bona balwela ilungelo lokuthi abakhubazeke emehlweni batholiswe okungenza impilo yabo ibe lula.
So the boys who have bells inside, as in like when the boys turn, they follow the sound.
Lama bola ale sound ukuze velilandele kuhle bephakathi komdlalo. Silamani caps, lama blindfold caps.
Ingcwethi ezilolwazi olujulileyo kwezamehlo zithi kuqakathekile ukuvikela ukubanjwa imikhuhlane engagcina ibangela ukukhubazeka emehlweni. Indawo ezinjengamachaphozini eziduzane kakhulu lemifula zibikwa-ke zingaba ingozi yokubangela ukuphazamiseka lokukhubazeka emehlweni okubizwa ngokuthi yi-river blindness, noma nje liyingozi engaka ingavamanga kakhulu eZimbabwe. Itholakala kwamanye amazwe akuzwekazile Afrika lapho lumkhuhlane ohlasela abantu abedlula izigidi ezingama-20 isilinganiso sokulitshumi salo ligcina likhubazeka emehlweni. Abakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo elizweni bahlala bekhonona bekhala ngokuthi ngabe uhulumende weZimbabwe angabavumeza ukuthenga okumele bakusebenzise ukuzivikela lokwenza ukuba impilo yabo ibe lula. Kwamanye amazwe kungelambhadalo yethuthi, laloba kulinye impahla uhulumende ayivumeza ukungena elizweni kungelambhadalo yethuthi, abakhubazekileyo bathi yonke impahla edingeka empilweni yabo kumele ingene elizweni kungela thuthi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithi umnyaka 2020 ubenzima kulayo yonke iminyaka asebeke bayiphila besemazweni. UThuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zichaza umnyaka ka-2020 njengomnyaka wenyembezi, imikhuhlane, indlala lokuyanga. Kwezempilakahle abaningi bathi baqeda umnyaka bephilela evalweni njengoba igciwane le-coronavirus belisidla amahabulo lahlasela abantu abedlula isigidi over 1 million kwafa phose abazinkulungwane ezingamashumi amathathu close to 30,000. Umnumzana Bonman Khumalo esikhulume senkosi yakwamthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo uthi malutshwana amazwi angachaza usizi luka-2020.
Abafana ngapha kuma-WhatsApp bathi bona asemdilithenini u-2020 ube i-disaster ngesilungu. Silahlekelwe ngabantu phela abaningi. Ubuhlungu baleyo nto yokuthi umuntu wakho bedla nxa egula esibhedlela ungenelisi ukumvakatshela. Yethe futhi uma esesiyabekwa kuthunyelwe nje isidumbu khona lekhaya angakhatshwa muntu.
Esinye isizalwane seZimbabwe ube njalo abeyisikhulumeli sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi u-2020 ubhidlize wonke amacebo abantu.
Unyaka ka-2020 wathi unyaka wokwesibhedlela sesivele sisimanje esivele. Waqala indaba ye-corona savalela izindlu.
Umnumzana Nkosini Chuma uthi ubunzima buka-2020 akabuzwanga ngelikabathi kodwa ububone ngawakhe wabubamba ngezandla.
2020 ube ngumnyaka obemubi kakhulu lapho esibone khona abantu abaningi belahlekelwa zimpilo zabo kakhulu. Nami ngomunye olahlekelwe ngumzali ongumama kube into ebuhlungu kakhulu. Ngayehluleka lokuthi ngiyembeka ngesizathu esifazwe sonke se-lockdown.
Umnumzana Godfrey Viki uthi akusakhulunywa-ke ngezomnotho njengoba amakampani amaningi ahlavalwa izinkulungwane zabantu zasala zingelamsebenzi.
Kuye 2020 ube ngumnyaka omubi kakhulu ebantwini ngoba impilo zabo zitshintshiwe. Indlela ade bephila ngayo isuke yama, baphila ngenye indlela ade bengayijayelanga. Belahlekelwa izihloko eziningi ezibulewe yi-coronavirus. Amakampani avala, imisebenzi yalahleka, kube ngumnyaka omubi kakhulu.
Inhlalo kaZulu layo ithinteke kakhulu njengoba abantu bese besenqatshelwa ukuvakatshelana kanye lokuqhuba imibuthano yemideni. Okhokhela ibandla lamaziyoni kwele South Africa njalo engusomabhizimusi umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi ngumnyaka ovala izinkonzo amaKristu aphendulwa abahedeni.
U-President wethu u-Archbishop Kade naye wathi ngoJuni iyona le nto ibacedile abantu. Ngiyamanje amabhizinisi aphelile, abantu bethu abasenamsebenzi, avaliwe ama-restaurant, nasezikolweni ingane zethu asazukuyenza kanjani kulo mnyaka ozayo.
Ubunzima bempilo buqubule imimoya ye-xenophobia okwenze iningi lezizalwane zeZimbabwe liphilele evalweni ngenxa yamaqembu afana le-Put South Africa First akade efuna ukususela abakwamanye amazwe amanqe. Abatshayeli bamaroli beZimbabwe labo bathi baqeda umnyaka bevilana lokufa. Inhlanganiso zabatshayeli bakwele South Africa zifuna baphume baphele elizweni. Iningi-ke lithi okubuhlungu yikuthi bathe ngokuphelelwa imisebenzi bazithola sebexotshiwe lapho abahlala khona kwazise le ndlala ebisizenzela umathanda sebephila ngokucela. Umfundi wakwele South Africa uLita Vuke uthi ube ngumnyaka ohlukumeze kakhulu abafundi.
Ngenyaka omasikizi, unyaka osokolisileyo kwaye obuneengxaki ezahlukileyo kwiminyaka esiyaziyo phambilini. Nabafundi kunye nootitshala ke kwafuneka uba bafune ndlela zimbi zokuthi zokuba bakwazi ukugqibezela unyaka, abafundi bangafeli baqhelanisane neendlela ezihlukileyo zokufunda.
Kanti ke usekela imisebenzi yabaculi labalingisi uPhakamani Nkomo odume ngelithi PK uthi iningi labaculi lisele selizicele.
Sihlangazele kakhulu generally, I think all the artists affected the normal lockdown regulations because as a result, there's no way to get our events. Nothing was happening.
Abanye bathi ukuvalwa kwemingcele kuthi izihlobo zabo eZimbabwe zilamba okwamagama njengoba bekungasela ndlela yokubathumela ukudla kanti indlela ezilutshwana ebezikhona bese zidula okwamagama. Iningi-ke lithi lo ngumnyaka abangisoke bawubale nxa bebala iminyaka abayiphilayo ngobalo abazange bawuphile. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Le isto
Radio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM, 4930-6175 laku 7255 kHz kushortwave.
What is Kangele's news is in the way? It is Kokela. Umthetho ndaba waphezulu owe-High Court awusenelisanga ukuhluza isicelo sikameya Jacob Mafume weHarare sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail ecaleni alethiswayo elenkohlakalo ngomnyaka ka-2020 usosedlula kungela okuhle ukuphume kugatsha lwezemfundo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenze izikolo zivalwe okwenyanga ezingaba yisikhombisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo.